Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7. NgoLwesithathu mhla ka 31 kuNtulikazi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
Ukubotshwa kwamnumzana lo abambophileyo singathi sina ngesiNgisi yi-good start, kodwa kusesekhatshana ukuba kuhlanzeke phezulu kuhulumende. Kusagcwele ubusela obukhulu kakhulu, bayebelwa abantu beZimbabwe ilizwe liyaphela. Aliqedwanga ngama-sanctions, liqedwe yi-corruption, liqedwe yibugwelegwele yibugebengu.
Umqondisi obona ngoqhutshwa kwenhlelo eofisini kamongameli welizwe umnumzana Douglas Tafuma umiswe emthethwandaba eHarare namhla esetheswa amacala enkohlakalo amathathu.
Okuqathekileyo ukuthi siyakwazi ukuthi indaba leyo sizi-evaporate, ayisozinyamalali. Njengoba mewathebelenti indaba leyo kumele ilungisiswe, isicela i-NPRS ifulfill i-constitutional mandate yayo. Abantu bemathebelenti bafuna i-justice, bafuna i-reparation, bafuna i-understanding ukuthi kwenzakalani.
Abangene kumhlangano labe Commission ye National Peace and Reconciliation Commission owenzelwe koBulawayo bakhana ngokuthi abalathemba lokuthi iCommission izasebenza kuhle. Ngoqhamuke ingxabangxoza edalela eParliamente namhla ngemva kokuba umphathi ntambo oyibona ngezokulima umnumzana Parents Fury efanise amalunga eMDC lendwangu kanye lenkawu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umqondisi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo eofisini kamongameli welizwe umnumzana Douglas Tafuma umiswe emthethwandaba eHarare namhla esetheswa amacala enkohlakalo amathathu. Umnumzana Tafuma ubotshwe ngabeZimbabwe Anti-Corruption Commission izolo walala esitokisini. Umantshi wale ukwamukela isicelo sakhe sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso i-bail wathi uzaqhubeka evalelwe okwamaviki amabili alandelayo. Abe sephenduka enkantolo mhla ka 15 ngenyanga ezayo. Elinye lamacala elitheswa umnumzana Tafuma ngelokungenisa izimoto zakhe azithenga kwele South Africa engabhadalanga umthelo ngemva kokuqambela abezimra amanga esithi yezikahulumente. Ukubotshwa kukamnumzana Tafuma kuza ngemva kokubotshwa kwesinye njalo esiphatha amandla sikahulumente umphathi ntambo obona ngokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mufumira. Yena ke ubhekane lamacala enkohlakalo aphathelane lokuchaphazwa kwezimali yesikhwama se-NASA engena ku-$95 million. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Ukubotshwa kukamnumzana lo abambophileyo singathi thina ngesiNgisi yi-good start, kodwa kusesekhatshana ukuba kuhlanzeke phezulu kuhulumende. Kusagcwele ubusela obukhulu kakhulu, bayebelwa abantu beZimbabwe ilizwe liyaphela. Aliqedwanga ngama-sanctions, liqedwe yi-corruption, liqedwe yibugwelegwele yibugebengu. Ngakho-ke kusesekukhulu okumele kwenziwe phezulu ukuze ilizwe lihlanzwe, emahofisini kusetshenzwe ngendlela efaneleyo.
Abanye bathi uhulumende kakatshengisi ukuzimisela okupheleleyo kudaba lokulwisana lenkohlakalo. Kodwa singathi lokhu kuqinisekile yini? Nanku phela abantu bayabotshwa.
Abantu baqondile ukuthi akukabi lobufakazi bokuthi uhulumende uyakuzonda ukutshontshwa kwezimali zeZimbabwe lokuthi abantu bazithathele nje izinto zabantu bazenze zibe ngezabo. Ukubotshwa kwabantu ababili phakathi kwabantu abanenkangaka esibabona besona imihla namalanga, kunini kwakhulunywa lokho kungathathwa ngazinqomo? Ngilethemba ukuthi nxa kungabotshwa ngempela abantu abafika 1000 phezulu kuhulumende khona lela kuma-private companies, lapho abantu abangacala khona ukukhuluma ukuthi hayi ungathi sekusetshenzwa, lanxa mhlawumbe kungakafiki kuyinkulungwane, nxa sekubotshwe abantu abathile abakhulu, yebo kambe sebethethwe lapho abila esibabonayo kodwa abakachutshiswa kwathutsha. Ukubotshwa komuntu kakutsho ukuthi kuyasetshenzwa. kungenze kubotshwa ngoba awuthandakali, ngoba uyazondakala, ngoba mhlambe kawusekeli uhlangothi oluqondile kwezepolitiki phakathi ebandleni lenu. Sizabona ukuthi uhulumende uzinikele, abantu bebotshwa, kusethulwa ubufakazi obugcweleyo, begwetshwa, banga-aphila, behluleke, bayehlala ejele, bayebhadla ejele ngendlela efaneleyo. Lapho-ke kuyabe sekucaca ukuthi uhulumende uzinikele ukulwa lobugebengu obukhulu. Okwakhathesi kusaqala, okungabi lomuntu osegwetshiwe, kusabotshwe laba ababili, kusamele kubotshwe abantu abaningi, bathuthiswe ngempumelelo, bayehlala ejele ngendlela efaneleyo. Kungakhathalekile, kungesatshwa muntu phezulu, kungakhethwa ukuthi lo kuhlangothi luphi, kungaba yi-political opposition, kungaba yi-ruling party, kungaba ku-private business, kungaba ku-government, kungabi khona umuntu oyekelwa ukubotshwa elecala ngokuba elesikhundla esithile.
Lo mnumzana efihlela Ncube incwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lo ntungamile inkomo yestudio 7 ekobulawayo. Iningi labaphatheke kumhlangano wekhomishini yokukhumisana umlotha iNational Peace and Reconciliation Commission owenzelwe kobulawayo namhlanje bakhale ngokuthi abalathemba lokuthi likhomishini izasebenza kuhle ukulungisisa udaba lombhoqazwe owegugurawundi. Intatheli zindaba labanye abantu bavalelwe ukungena kule imhlangano ngesizathu sokuvikela abanye abathile ukuba bakhulume bekhululekile. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abekhomishini ye-NPRC baphakathi kokuthapha imibono kaZulu ukuba ingasebenza kanjani emizameni yokusombulula udaba lombhuqazwe wegugurawundi, kodwa uZulu wakobulawayo uyasola indlela likhomishini ephatha ngayo imihlangano yabo kanye lenkulumo ezihlabayo ezisuka kunkokheli zebandla elibusayo ezibalisa omnumzana Obert Mpofu, uGeorge Charamba lo-Energy Muthodi. Ohlaziya ezemithetho umnumzana Sindiso Mazivisa uthi udaba lombhuqazwe wegugurawundi kumele lulungisiswe ngokuphangisa.
I-NPRC I think ingenelisa ukuthi yenza umsebenzi ongcono than lay ewenzayo okwakhathesi. Igugurawundi cannot be a bygone, gugurawundi yinto okumele ilungisiswe. Umgaba wavuma ukuthi yayi-moment of madness. Okuqathekileyo ukuthi siyakwazi ukuthi indaba leyo sizi-evaporate, ayiso zinyamalale. Njengoba bemathebelenti indaba leyo kumele ilungisiswe. Sicela i-NPRC ifulfill i-constitutional mandate yayo. Abantu bemathebelenti bafuna i-justice, bafuna i-reparation, bafuna i-understanding ukuthi kwenzakalani. Andabantu bafuna i-apology.
Isikhulumeli sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi i-NPRC isadlala amadlwane njalo lamazwi ezinye iziphathamandla zezanu-PF ngegugurawundi akuqondanga.
Sithi akulanto ezaphuma edabeni lolu olwe-NPRC. Amadlwane kuyadlalwa nje, kudlalwa ngathi kudlalwa ngemali zethu zelizwe. Imzwili ewumana ekhuluma esithi igugurawundi yalungiswa nge-unit accord, ihambe shiwa udaba olungaka olinye ingangechazi uyelungisa nge-political document. Basadlala nje ngemizwa yabantu igugurawundi khona isazolungiswa, hhayi ngempela sizalungiswa ngabanye abantu abazabuya kwesinye isikhathi, not now.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Dumisani Nkomo yena kodwa uyawubuka umsebenzi owenziwa ngabe commission ye-NPRC.
Okumqokayo ukuthi uma NPRC isebenza ibone ukuthi iqiniso liyakhulunywa njalo kulomthetho obona ukuthi abantu abakhulumayo bayavikelwa, kuqakathekile njalo ukuthi kuqakathekiswe ukukhunya kweqiniso okuqala. Okwesibili lokuthi nxa iqiniso selikhulunyiwe kube lokulungisisa lokho okonakalayo, labo abaphambanisayo kube lalokho abakwenzayo, labo abaphanjaniswayo labo bayebancediswe ngokunye okungaba siza okunjenge-compensation.
Iziphathamandla zekhomishini ye-NPRC seziveze ukuba zizathatha inyathela ngenkulumo zenkokheli ezilulaza umsebenzi wazo, bethi loZulu emihlanganweni asebeyenzile okwamanje bayasola inkulumo lezi. Okwamanje abekhomishini ye-NPRC baphakathi kokubhoda lelizwe bekhulumisana lozulu emanjebeleni mayelana lendlela okumele basebenze ngayo ukulungisisa udaba lombhuqazwe weGugurahundi. Kunje abekhomishini le baqala babe lomhlangano labesifazana bebodwa andubana behlangane lozulu wonke. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kHz.
Umbukiso omkhulu waba kumsebenzi wokulotshwa lokudindwa kwamabhuku oweZimbabwe International Book Fair lamhlanje uvulele abantu amasango kubukiswa imisebenzi etshiyeneyo. Leli lilanga njalo lokuthengiselana kwabamabhuku laba walungisayo. Intathela izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lombukiso usungule lamhlanje abalungisa ingwalo beveza ubugabazi babo lakho konke abakwenzayo. Unkosazana Progress Nikwa owenhlanganiso edinda amabhuku ekubulawayo e-Progressive Publishers uthi umsebenzi unzima okwamanje ngoba abantu bekhanya bengelayo imali yokuthenga amabhuku.
And then the other challenge that we have is the mass sponsors kathesa sila. Anjo uyabona ukuthi long back even i government could chip in and give in sponsorship but kathesa akula anything lokunzima kakhulu.
Umnumzana Meluliki Mgwebe wenkampani yamabhuku e-College Press uthi bagxila ikakhulu kwamabhuku ezikolo. Leli bhizimusi lithi umsebenzi uphansi kakhulu lonyaka kuqathaniswa lanyaka enye ngesikhathi esifanayo.
Ama-sciences, sinamabhuku anjengabo-mathematics, we've got agriculture, sinamabhuku anjengabo-geography. Specifically kakhulu ngasikhayele from grade 1 to grade 6 yamabhuku esasela kathesi. So sikhayele ukubana la njalo ku-science department lapha sibe namabhuku azafika ku-grade 7. Ku-grade 7 akaphumi but umnyaka usiyaphela lo sikhayele ukubana zabe senjani esekhona.
Ngaphandle kwalo abethileyo ibhuku asebelalo ngelithiwa isichazamazwi okule-dictionary lesiNdebele. Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezomnotho wenhlanganiso yekhomaliso uthi ubukisa amacebo akhe kuhlelo oluthiwa My Liberal Africa kudaba lwezomnotho kulelizwekazi.
Nxa sikhangela umnotho we-Africa ubhilizeka ngoba uhulumende be-Africa bavame ukungenela kakhulu. So nxa sikhuluma nge-liberal idea sikhuluma ngomnotho osebenza emsikeni ovulekileyo esingathi i-free market. Nxa umsika uvulekile abantu bayazenzela into abazifunayo. Uhulumende engekho elokhu ebatshela ukuthi yenzani so yenzani so.
Umnumzana Emmanuel Choga umela inhlanganiso ye-Okhelo efundisa ebulenjini.
Sile ama courses which are taken online, sile ama e-books, sile school management platform, and sile after school study platform, revision platform, which cell phone yako. Rather than ukudlala ama games kuphela, uyakwanisa ukufunda khona.
Abanye abakade bekulumbukiso baguqela abeSitho Ferrari, abeZimseke abalisana lobuqili kwezemihloliso, abensonto yesiKatolika abakade bephakamisa uhlelo lwabo lokulwisana lokumkhuba omubi wokukhipha iziso, abeNew Hope abaloba amabhuku ezokholo, abenhlanganiso yezisebenzi eZCTU labanye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ukuqhamuke ingxabangxoza lokufuthelana okukhulu edalela eParliamente namuhla ngemva kokuba umphathintambo obona ngezokulima umnumzana Parents Shiri efananise amalunga ibandla le-MDC lendwangu kanye lenkawu. Umnumzana Shiri ubephendula imibuzo ephathelane lokuchaphazwa kwemali engena ku-$3 billion phansi kohlelo lwe-Command Agriculture ebuzisiswa ngamalunga MDC ukuthi imali le yasetshenziswa njani kahle kahle. Umnumzana Shiri uthe yaphiwa abalimi kanye logatsha lwe-GMB, kodwa abe-MDC bathe kabasuthisekanga ngencazelo yakhe okubangele ukuthi bacele ukuthi umnumzana Shiri aphenduke edale ngolunye njalo usuku azechasisa okuningi ngalolu daba. Ephendula umnumzana Shiri uthe ulethemba lokuthi ubengakhulumi le ndwangu lenkawu. Ngakho uthe abe-MDC laba kumele babe besuthisekile ngencazelo yakhe. Lokho kucunule kakhulu amalunga e-MDC avungama usomlomo waze wachitha idali lingakaqedi inhlelo zalo zanamhla. Ngalolu daba uNtungameli uxhume omunye wamalunga e-MDC asePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda wasichazisa okuningi okwenzakele.
Kulokuthi echo ukuthi khona uzabuya ezokupha leyo ministerial statement. Ushiri uzwakale esetshela amalunga edayela ePhalamende ukuthi yena ubona ngani kakhulumi le ndwangu ukhuluma nabantu. So nxa ekhuluma nabantu abantu sebezwile ukuthi khona impendulo yakhe ithi. So ke lokho ke kucunule kakhulu amalunga edayela ePhalamende ikakhulu ngapha kithi ku-opposition ngoba yithi akade sibuvele umbuzo. Okwakuqala thina abanye sithese sizwe sekhuluma njalo uShiri kakusimangalisanga ngoba luShiri phela ule mbali nguye uShiri owayekhomanda i-5th Brigade eyiyo eyabulala abantu besintwini. Ngakho okujwayele bengakabulali abantu besintwini baqala vele ngokuthi bona abantu besintwini bafana lamahuhu bafana lenyoka. So ukufaniswa lenyamazana yikho okusongani kujwayelwe ngabantu bezimbabwe especially ngalaba bantu abangababulali. So ke amalunga asedayile ephalamende asesukuma sesithi hayi nxa usufuna ukwenza i-ground yesibili thina sesihlabela lapha akusahlalwa ngasedayile ephalamende. Yikho okwenzakaleke indlu ke yaze yathiwa khona hayi umhlangano kawuphele uze uqalise njalo kusasa.
Ngesikhathi lihlokoma khonapho njengamalunga e-MDC, uShiri yena ubesithini elabebandla leZANU-PF?
Okwakuqala thina sithe sesukuma ngapha kithi sesikhonona abezanu baqalisa ukuhlabela uShiri ubezihlalele phansi. Ngiyabona uShiri ukujwayele okokubulala abantu igazi lomuntu walinesabisi njalo kufanisa umuntu lenyamazana kuye akula mehluko ngoba ukujwayele lokhu wakuqalisa ngabo 1983 uShiri. So bezihlalele nje ethula ngana kula nto eyenzakalayo amalunga edelele ephalamende awezano ngale hlabela behlabela ukuthi bona sebeyifair sokungumnankagwa ngapha lathi sihlabela ukuthi hayi yena upresident sibisibili waleli lizwe ovotelwe ngabantu umnyaka odlulileyo ngelanga elifanayo lanamhlanje umhla kaJulayi 31 nguNero. So lathi besihlabela labo ngale behlabela kwahle kwabanzima ke kwajamelana kwabanzima ukuthi khona umhlangano uqhubekele phambili indlu yasekuthiwa ke namhlanje akusabile umhlangano siyaqhubekela phambili kusasa.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda umeli weBinga North edalele ePhalamende sixoxela eseHarare. Studio 7 kanye nelisanga ukukhuluma lo mphathi ntambo obona ngezokulima umnumzana Parents Shiri ukuze sizwe okwenze wakhuluma lawo mazwi. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukungatholakali kwama-passport elizweni osokuthwalisa nzima abasebenzela kwamanye amazwe. Thumelani text message kunombolo yesithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulumo zokuxazulula ukufuthelana kwezobudlelwano bokuthengiselana phakathi kweleChina leMelika sigqitshiwe namhlanje edolobheni leShanghai. Amacele omabili evumelana ukuthi azophinda ahlangane njalo ngodaba lunye ngompandula lunyaka. Udaba lwemithelo yeJuti ekhutshulwe ngamazwe omabili yilo ovela umqoka kulomhlangano. Isinothi sakwele India ebesaziwa ngebhizimusi yokunathela uhololo ele Coffee House uVG Siddhartha ufunyenwe efile namhlanje ngemva kokunyamalala okwensuku ezimbili. Isidumbu sakhe sifunyenwe ngabathiya inhlanzi emfulani oduze nedolobho leMangalore. Abanye abeZimbabwe abangene umhlangano wabizwa nguhulumende ukuthi axoxisane labaphandle kwelizwe abahlala kwele Botswana bathi badaniswa ukuthi akukabi lenguquko abayithenjiswayo njengokuvumelana abakwenza embuthanweni wangonhlangula owabanjelwa esigodlweni seHebron. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wathumela iqula lesiphathamandla ukuzokhulumisana labeZimbabwe abahlala kwele Botswana ngonhlangula. Umhlangano lo wawujonge uzathapha imbono yabaphandle kwelizwe emzabeni yokubahuga ukuthi bavule amabhizimusi ekhaya. Kodwa iningi labangena lo mhlangano lakwenza kwabamceke ukuthi alingeke liphosele imali yabo emgodini welamkhawulo ngokuvula amabhizimusi ekhaya kumumo womnotho okhona okwamanje. Iqula lesiphathamandla lathembisa ukuthi noma nje ezinye izikhalazo zizafuna ukuthi uguqulwe umthetho ngaphambi kokuba zilungiswe kulezinye ezingadingi okuningi okumele zihle zilungiswe khonapho. Lokhu ngokufana lokuthi ofisi yomeliwe Zimbabwe kwele Botswana ibe lomtshina wokudinda amaphepha afanayo i-photocopy machine ukuthi abavela phandle bafole umzila odwa emngceleni lokuthi ugatsha olubona ukubuthaniswa kwemali yemthelo olweZimbabwe Revenue Authority iZimra lube loluhlu lunye lwempahla ezivunyelwa zivela phandle zingahlawuli umthelo we-duty. Kodwa umnumzana Stan Ncube uthi konke lokhu akukayenziwa ezibuza ukuthi manje imbono yabo yayithathelwani.
Batshelwa ukuthi kulama-issues angadingi ama-policy changes angalungiswa khonapho. Kodwa kasiboni ludo olutshintshileyo ikakhulu e-embassy. Sakomplaina ngama-fees aphezulu kodwa lokho kufana.
Omunye wakhe umnumzana Richard Ndlovu uthi uma uhulumende ethatha imbono yabaphandle ngokuqotho ngabe sokutshengisela uthi sokuntshintshile kwezinye isigaba.
Ukuthi konke akusoke kulungi ngelanga elilodwa kodwa okuncane okufana lokuba le photocopy machine ngabe sokukhona ekuze kusinike ihope lokuthi okunye lakho kuzalungi.
Okunye okugoqela ibhanga lesizwe eleReserve Bank of Zimbabwe lendlela okuphathwa ngayo abavula ibhizinisi lokukhipha imali yabo phandle kwelizwe kwaba nezinye indaba okwathiwa zizabhekisiswa. Osabambele umeli weofisi yomeli weZimbabwe unkosikazi Margaret Rubaranganda kazange aphendule imibuzo phezu kodaba lokuthi kungani into eziningi zingakalungisiswa esithi usafuna isikhathi sokuthola impendulo esigodlweni eHarare. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukukhetha ozathatha isikhundla esatshiwa singasela muntu someli weZimbabwe kwele Botswana ngokusuka kukamnumzana Thomas Mandikora. Lekungahunga lokuthi engxenye uzakhetha omunye okade esebenzela iofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa kodwa engaqanjwanga ngegama. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Uhulumende weZimbabwe ubikwa ezathola iphepha lokudinda amapasipoti phakathi kukangcwabakazi. Abazi ngokwenzakalayo bathi okwamanje ukudinda kwamapasipoti eHarare ngenxa akudindwa amapasipoti eHarare ngenxa yokusilela kwephepha elisetshenziswa ukuwalungisa. I-Studio 7 kayenelisanga ukukhuluma lesiphathamandla sohlangothi olubona ngalolu daba. Sokulesikhathi ilizwe leZimbabwe lisehluleka ukunika abantu ama-passport lisithi akulamaphepha. Womunye walabo abamelele i-passport ngumnumzana Olivet Sibanda ohlala kwele Botswana okwamanje. Uthi waqala ukudinga i-passport ngolwezi nyakenye. Ake sizwe ixoxa ngalolu daba lo Gibbs Dube we-Studio 7.
I-passport ingazama ukuthi nge-apply i-passport ngoba vele ngisebenzela khona eBotswana. Umsebenzi wami ngisebenzisa lokho kokuyakha umsebenzi wami. So kunzima kakhulu ma ngenamaphepha. So ngazama ukuthi ngidinga imali ukuthi ngihambe ngiye-apply i-passport and plus ngahambe nga-apply. So ngathola ukuthi banjele ukuthi ano 3 months izasiphumile. Ngayilindela 3 months ngafona bathi ano ayikaphumi ayikaphumi lakathesi. Hlala ngifona ngafonele kuthangi. Benjela same story bathi abakabi lazo. So impilo lapho inzima, kunzima eBotswana amapholisa avele avimbile konke akusebenzeki akuhambeki sisizuza ukuthi manje siyaphila njani.
Singathi-ke nxa usukhangele khonapho-ke kwele Botswana awusenelisi ukuthi usebenze.
Ma ungena-passport akusebenzeki, akusebenzeki kusurvivor laba abafana laba msebenzi la makichini abangomama especially baba survivor ngiwabona especially bayakwanza ukuthi be besebenza bechase ama weekend so movement emapolisa zabahlangana naye kakhulu but thina esuka ezindlini every day hayi kunzima
licela nisenzani manje njengoba ipassport ingekho
sicina sihlala sibosho kuphela siyadiphotwa siphenduka sibosho siphotwa siphenduka akunzima vele
singathi wena lokho kusukisele uDisemba usubotshwe kangaki
ngibotshwe ka-1 but aba especially abangani bami abaningi hayi kuyabotshwa sibili kuyabotshwa sibili
singathi baningi kanganani abantu khonapho abakusimo esinjengesakho
hayi baningi lapho engihlala khona mina abaningi sibili kakhulu
abadinga ama-passport
ngathi abameli lama-passport lapho esile sibaningi ngoba sa-apply sibaningi especially engibaziyo mina esuka sonke ekhaya sibaningi abanye ba-apply eGwanda but mina nga-apply eBulawayo but the same story bakhuluma into eyodwa na
Paul izagcina senzani mnumzane
siyabe silokhu sizama khonoku akulo ukuthi singenza njani ngoba akula ngenye indlela ngazama ukuthi ngibabuze ukuthi njonga maybe sase apply lawa ama $53 ngoba kulomkhano wami omunye owa apply ngo April yena way apply le ethatha 2 weeks so yena wakwanisa ukuyithola so ngasuka ngabafonela wabuza ngathi manje akukwanisiki yini ukuthi ngingabuye kuzotop up imali ukuze ngikwanise ukuthola 2 weeks bathi hayi akuvunyelwa
Lo ngumnumzana Olivet Sibanda odabuka kwele Zimbabwe ubexoxa ecingweni eseGaborone kwele Botswana. Wezemidlalo iqembu leFazak Power Raptors lele Pepsi Hawks emdlalweni kakhilikithi yo ahlezi phezulu kwengalane yemiklomelo ngemva kwemidlalo yangempelaviki yakuqala eSpa Bonsa 2020. Cricket League intathele izindaba ejeze emidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngugcweleyo
Iqembu leFazak Power Raptors lele Pepsi Hawks alimiklomelo isikhombisa iqembu ngalinye ngemva kokunqoba kumidlalo emibili edlalwe ngempela viki edlileyo Iqembu leFazak Power Raptors linqobe leMermaid Pool Blazers okuyilo linqobe kumncintiswano wanyakenye ngamawikethi ayithoba munemunye ngomgqibelo ukuthi ngesonto linqobe leFast Jet Badgers ngamawikethi ayisikhombisa Nabo linicele iqembu lePepsi Hawks linqobele Canela Sabres ngamawikethi amane ngomgqibelo kodwa ngesonto lichayele National Fencing Tigers ngamaranza ngamachuma amathathu lathoba mnembili. Umdlali weqembu lesizwe uCraig Evan yena odlalela iqembu leFazak Power Raptors uchaze umncintiswano lo weBonsa Spa njengomncintiswano oqakathekileyo kakhulu kunqobela phambili yomdlalo kakhilikithi kwele Zimbabwe.
Seeing all the talent and that's the
ngikhangela italenta elilapha kulumncintiswano ngowezinga laphezulu njalo kuyangithokozisa ukuba iqembu lami leRaptors liqhuba kuhle kakhulu lumncintiswano weSpa Bonsa 2020 uqakatheke kakhulu nxa sikhangele ikusasa yomdlalo wekhilikithi kwele Zimbabwe njalo ngiyabachayela ihlombe abaqoqi bawo ngoba udlala indima enkulu ekuthuthukiseni lomdlalo
uEvin ngomunye wabadlali abadlalela iqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi yaba ingxenye yomncintiswano walonyaka njalo abanye ngababalisa uChristopher Mpofu uAinsley Ndlovu uBrendan Mavuta kanye loSean Williams omunye njalo umdlali olodumo odlalela iqembu lesizwe uSikhanda Raza ukhangelelwe ukuba khona kumidlalo yangempela viki elandelayo lo ngomnyaka wesibili kuqhutshwa lomncintiswano weSpa Bonsa 2020 Cricket League njalo uqhutshelwa endaweni ye-Old Mutual Heath Street Multisports Academy eyayisaziwa ngegama elithi McDonald's Sports Club kudala. Imidlalo yalo nyaka isungulwe mhla zingama-27 kuyona le nyanga kaNtulikazi njalo ikhangelelwe ukufika komlindi uyacina mhla zingama-30 lanye ngenyanga kaNcwabakazi. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Hayi isikhathi savuma ukuba siqhubeke sisonke ngakho ke selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.